eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 9 kuNtulikazi 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uthi bethumezela imessenje njalo ningazange ukuyicele ni so uyadingiswela uthi le-private life yakho awusela ukuthi sihambe sekhampanini sihambe sekhonale emaphathini abo lapho abafuna khona akho into besiyingene ku-private life.
Omunye okhulume etholela umbiko uthi le yindlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana nabasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo.
Ibandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kumakhalekhukhwini lakuWhatsApp okuyinto esolwa ngabanye abangayifuniyo limbiko.
Sakhona isikhathi i-polling station eyodwa sayikamukamula ukwenzela ukuthi kugcine sokulama-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunika nakuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesilirejista sinabantu abangu-5000 bese sithi kule polling station A, B, C, D phakathi kwabo.
Abekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bengeze indawo zokuvotela ngokuziqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuba bezile nani eliqinise kakhulu lababhalisele ukuvota. Kuqhamuke uDlakela eWurungwe East lapho kwishiswe khona indlu yelunga leNational Patriotic Front. Abantu abaningi bahlaselwe luphepha kanye lesihlavo senyumoniya ngemva kokuhlaselwa ngumqando. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kubomakhalekhukhwini babo lakuWhatsApp okuyinto echothoza kakhulu ngabanye abangayifuniyo limbiko. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
AbeZANU-PF babikwa beke bathumela abantu abalutshwana ukuqala bebabuza imvumo yokuthunyelwa leyo mibiko abahle bala ukuyithunyezelwa okwenze ibandla leli lagcina lithumezela umuntu wonke ngenjongo yokuqondiswa kwabatsha abayibona abalenani elikhulu lababhalise ilungelo lokuvota lonyaka. I-Studio 7 ithole enye yemibiko ilamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma labeZimbabwe ekhankasela usekelo kukhetho.
Thank you for joining my WhatsApp broadcast list.
Ngiyalibonga ngokuba kuncingo zami zika WhatsApp. Lapha ngizakuba ngithumeza izehlekalo ezichiyeneyo zikahulumende kanye lekhampeni yami yokhetho. Ngiyakwazi ukuthi iWhatsApp iqakatheke kakhulu eZimbabwe njalo ngizasebenzisa leyi ndlela ukukhuluma lani abantu beZimbabwe. Njengesikhumbuzo kusafanele ugcine inombolo zami lezi kufoni yakho ukuze uthole imbiko ezalandela. KuZimbabwe entsha ukukhulumisana kuqakathekile.
Imbiko le ebuya kuWhatsApp kumbe ku-text message kumakhalekhukhwini isilethe ukukhonona kuZulu eZimbabwe osole ezibuza ukuthi lezi ncwadi zibuye njani yena engazicelanga. Iningi elikhulumele Studio 7 lithi alifuni kuthunyezelwa imibiko yezombusazwe kumakhalekhukhwini wabo bengayicelanga njalo bengasekelelo bandla ikakhulu eZimbabwe okule mbali yodlakela lezombusazwe abantu behlukunyezwa ngendlela ezichiyeneyo.
Yazi uyacaphula kangakanani ukuthi wena kumakhalekhukhwini lwakho uthole incwadi ethunyelwe ngabantu beZANU-PF wena ungabazange ubacele ngisho bekusendela imeseji. Manje mina mbona ukuyinto ukuthi bethumezela imessenger njalo ningazange ukuyicele ni. So uyadingiswela ukuthi le-private life yakho awusela ukuthi sihambe sekhampanini sihambe sekhonale emaphathini abo lapho abafuna khona akho into besiyingene ku-private life.
omunye okhulume ethole lombiko uthi le indlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana nabasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo zakulezi nsuku ezinjenge WhatsApp, kodwa uthi lokhu kumele kube lokuvumelana loyitholayo, hathi ukuthumezela wonke umuntu.
I think into leyi eka idea nje zanu to campaign, the campaigner isebenzisa i social media kuright because iyabihambelana le technology, but i problem ukuthi now awumelanga ukwenza i mass distribution like lokungusendela wonke umuntu ama messages without knowing ukuthi umuntu lwana yena usekela liphi ibandla.
Okwenzeke ngabe zantiyo sokudala ukukhonona kwabaningi ngokungathembeki kwamakhampani abomakhalekhukhwini angagcini kuhle imfihlo kaZulu ayiwo anikeza ibandla leli inombolo zabo zezincingo. Lokhu kuthandabuza kukaZulu sokudala kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho izama ngoqotho na yona ikomishini yeZEC isehluleka ukujetsa iZANU-P F ngokwenzakalayo okwamanje. Lokhu kubuye kwagcizelelwa iqula le-European Union elizoqapha ukhetho ngeviki edluleyo lisithi iZEC kusamele isebenze okukhanyayo ukuthi uZulu abe nethemba lempumela yokhetho lolonyaka. Ngimele isithu 7 kuseHarare, New Gibson Pep.
IZimbabwe Electoral Commission ithi siyengeze indawo zokuvotela ama-polling stations ngemva kokunanzelela ukuthi ezinye indawo zilabantu abaningi kakhulu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abezeki bathi lokho kwengezelelwa kwendawo zokuvotela kungasoke kwaphambanisa lutho ngoba zizoba yingxenye yalezo ebezivele zikhona. Umgcini sihlalo weZeki uJustice Priscilla Chigumba utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwa ngomvulo maviki wonke emahofisini akhe ukuba lokhu bakwenze ngoba befuna ukwehlisa ubude bendwendwe kulezo ndawo lapho bekulabantu abaningi ababhalisela khona.
And that amendment, you know the date when the Electoral Amendment Bill was actually passed. It was fairly recently. It then gave us...
Nizonanzelela, ukuba umthetho wa Electoral Act Amendment Bill, osanda kuguqulwa, usiphe amandla ukuba siziqamule lezo ndawo. Xa kuyikuthi ibivele isikhona indawo esasiyithe izokuba yindawo yokuvotela, leyo ndawo ilabantu ababhalisa ukuba bazovotela kiyo bezinkulungwana ezinhlanu. Siqamule kwaba zindawo ezinhlanu. Lokhu kusitsho ukuba lezi ndawo seziza kuba ngaphansi kwaleyo ebivele ikhona.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye wama-commissioners uDr. Qhubani Moyo.
Sasifuna ukuthi kube le 1000 polling station. Kodwa i-polling station zethu zakusena sizisiba labantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi baregister. Bacanga sithathe i-polling station eyodwa sayiqamuqamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ma-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunika ukuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesileregister esinabantu abangu-5000 bese sithi kule-polling station A, B, C, D phakathi kwabo. Okutho ukuthi abantu bangwana abaregistrile laba abanye bayavotela ku-classroom eyokuqala, abanye kweyesibili, abanye kweyesithathu, kodwa kulekho kuyisame sikolo khonapho abaregistre khona.
Uchasisa njalo ngokuthiwa ngumthetho kwezokudindwa kwephepha lokuvotisa ele-ballot paper ngemva kokuba abamabandla ezombusazwe aphikisayo eqhubeka ekhonona ukuba batholiswanga ithuba elanelayo ukulihlolisisa ngesikhathi lidindwa ngabe-fidelity printers.
Umthetho uthi i-ballot paper lidizayinwa liphinde futhi lihambe liyeprintwa iZEC. IZEC ayela mlando ukuthi ifake ama-political parties ekuphrintweni kwe-ballot paper. Kodwa ngendaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe ngani siyadila lokukhonona ngani ukukhona zathi ama-political parties ngawabuye azobona i-printing ye-ballot paper. Sahamba la be-fidelity printers bafika babona ukuthi liphindwa njani. Kodwa abasebe kufuna bona ukuthi mhlawumbe bangene khonapho babambe iphepha balicubucubungule babambe le mitshini yakhona bathi hayi thina lokhu angeke kwenzakali. Njenge-commission siyaprotecta wonke uZulu sibavalele ukwenzela ukuthi i-ballot paper libe yi-secret yomuntu wonke.
UDr. Moyo onguye ophethe uhlangothi lwamabandla ezombusazwe azoncintisa kukhetho olwe multi-party liaison committee uthi khona bezahlolisisa izehlakalo zokuchaywa kwabantu ngabebutho lamapolisa emhlanganweni webandla lezanu PF wokudinga usekelo eBindura ngempela viki. Abezek bathethe leli thuba ukwazisa intatheli zindaba ukuba kabalani lo sekukhalazwa ngabantu asebethola imibiko evela kwabezanu PF yokubakhuthaza ukuba bavotele lelo bandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla eliphikisayo elibikwa lisekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, eliNational Patriotic Front, lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngabantu abanakanelwa ukuthi basekela ibandla lezanu PF eHurungwe East ngolwesihlanu. Oncintisa emele iNPF esigabeni lesi unkosikazi Sarah Mahoka uthi indlu kamnumzana Cyprian Kademukombele itshiswe ebusuku kulabantwana abalele phakathi, kodwa uthi baphange bahlengwa. UMahoka uthi abasekeli bebandla lakhe sebehlalela evalweni esigabeni lesi ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF. UMahoka uthi udlakela lolu kalubethusi, ngakho uthi uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe.
Abantu bezani bayesaba ukuthi sesibadlile kudala singakavoti, bathisa indlu ya-chairperson we-NPF. Kwakula bantwana ababili endlini bebelele khona lapho, kodwa abantwana baphuma kwathi indlu lempahla ezinye zabe zikhona phakathi.
Amapholisa athini manje?
Amapholisa ngapha eHurungwe, iHurungwe yose ezeho 5 constituents, akuna mota eyokuthi amapholisa noma ungachaywa noma ungathiselwa ukuthi bagijime bahamba lenyawo. Akuna mota ema-police station onke ngapha eHurungwe, akuna mota, so siledubo ngapha.
Udlakela lolo ungathi luphazamisa njani umkhankaso wakho?
Hayi, thina sesabi, kodwa abantwana bayasaba. Thina akuna, asibasabi laba bantu laba. Laba bantu laba siyabazi ukuthi baphonga ukubulala abantu. Into yabo yokubulala abantu, yokuthisa izindlu, yokuthi abantu laba bayi-indoda abantu, ikwenza kwabo abantu bezani laba. Bangabona ukuthi sebedliwe, abala chance. Yikho khona lokho kulodubo kakhulu kuzani. Abalanto noma ukuthi banike abantu izinto, abala. Noma ukuthi bathenge ama-t-shirts, abala.
Unkosikazi Sarah Mahoka uncintisa kukhetho lokudinga umeli weHurungwe East edalele parliamente elilunga lebandla leNational Patriotic Front. Sizamile ukukhuluma lezikhulumeli zamapholisa ezivalisa unkosikazi Charity Charamba lomnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa bebengadobhi incingo zabo. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo laye ubengadobhi ucingo. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube usole kakhulu loludlakela.
Yinto yembi kakhulu leyo, nxa kuliqiniso ukuthi kungabe kuludlakela oluvela eqenjini elithize, kumele kuthathe isinyathelo esikhulu, amanyathelo athize ukuthi babotshwe labo bantu, bathutshiswe ukuze kungabhebhetheki kugcwale indawo zonke. Kanti-ke futhi bonke abamaqembu lawo aphikisayo lalibusayo kumele bonke okwenzakeleyo bakusole kakhulu, bathathe amanyathela ukukhuza abalandeli babo. Izeki imele isukume ilayo ikhulume ngalolo daba, kungabi into edlilayo nje engathi indaba zalutho.
Ubona kusiba lo muntu obotshwayo na?
Kufanele kube khona umuntu obotshwayo. Nxa kungasenzekanga lokho, kuhle ngoba akhona ama-observers, bakhona labantu bezibapho, baza kubona kahle ukuthi amapholisa abethatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini. Kodwa athethe akhulumile atshela abantu bezibapho ukuthi asezukuthatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini, aseza kuma angakhethi iqembu lezombusazwe abe ngaphansi komthetho lesisekelo sombuso kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle.
belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Intathelizindaba sezikhuthazwe ukuthi ziqine ngeqiniso ngalesi sikhathi sokhetho njalo zibhale indaba eziqotho zingela kwesaba ukuze zingasidaleli inhlupho zokuxabana lalabo eziyabe zibhale ngabo. Kubika u-Albert Ncube.
Ekhuluma lentathelizindaba eGwanda emhlanganweni obugqoqwe inhlanganiso yemisa ngomgqibelo ngendlela abangazivukela ngayo ngalesi sikhathi sokhetho, intathelizindaba elodumo umnumzana Christine Aka udwa kuqakathekileyo ukuthi intathelizindaba zibhale iqiniso zingakhethi hlangothi. Ukhuthaza abezindaba ukuthi bengamukeli imali lokunye okuvela kwabezombusazwe esithi lokhu kulakho kudala ukuthi bengasabhali iqiniso. Intathelizindaba ebezikula umhlangano zamukelela imfundiso zithi ibuye ngesikhathi esiqondileyo. Umnumzana Alifeli Mdawu, intathelizindaba ezimeleyo, ude ufunde okuningi kulombuthano.
Kulihlelo oluhle sibili ngoba luyasifundisa njengonozindaba ukuthi kumele siziphathe njani ikakhulu uma sikhangele indaba zokhetho. Engikubambileyo kakhulu kakhulu kulezi zifundo yikuthi onozindaba kumele babhale njani indaba zabo ukuthi bengaxegi abamabandla kumbe bangaxegi abantu abahlala ndawonye kodwa babekwazi ukuthi babhale iqiniso.
Omunye obesemhlanganweni ngunkosazana Sinqobile Dube obhalela iphephandaba leNewsiana ele Ilanga.
Sonke isikhathi lapho siyabe sihamba khona kumele sikhangele ukuthi siyavikelana, siyananzelela indawo esikuyo. Nxa sibona ukuthi kukhona okungaba ingozi kithi kumele siyenze isiqiniseko sokuthi siyazivikela. Ungahambi uwedwa kodwa uhambe labanye bakho ukwenzela ukuthi lalapho nxa sihlangana lohlupho nimela linjani lendawonye.
Umnumzana Tepo Khabo thatha imfanekiso uthi kubalulekile ukuthi abathatha imfanekiso bathathe eveza iqiniso.
Sibe lakho ukubana sinike i-fair coverage ngendlela esithatha ngayo amapikitsha, hatshi ukuthi sitshengise ukuthi kwamanye amabandla kumbe ezindawo eziyabe zithatha indaba zethu sithathe imfanekiso ngendlela eyiyo njalo sikhiphe imfanekiso eyiyo.
Osafundela ukuba yintathelizindaba unkosazana Monitor Ncube laye uthi ufunde okuningi.
Ubudlelwane bethu nama-sources ethu ukuthi ama-sources ethu kumele siwaprotekte kwenzela ukuthi lakusasa bekwanisa ukuthi besinike i-information.
Eminyakeni edlulileyo intathelizindaba bezihlukuluzwa ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Inkokheli yenhlanganiso elawula ngokusebenza kwentathelizindaba yemisa ikhuthaza intathelizindaba ukuthi zingakhohlwa ukubhala ngamabandla ezombusazwe asacathulayo ukuze uzulu akhethwe lolwazi olweneleyo ngawo wonke. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokwehlukaniswa kwezinye indawo zokuvotela ngabe commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Thailand zithi kulabanye njalo abantwana abane abenelise ukuhlengwa obhalwini abakade bevalelwe kilo ngamanzi okwamaviki amabili edluleyo. Inani lasebehlengiwe phakathi kwabalitshumi lambili abawelwe yilingozi sebeyisificamnwembili kunsuku ezimbili ezedlule. Unobhala obona ngobudlelwano beleBrithani lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson usetshiye umsebenzi ngemva kokungavumelani lezinye zeziqondiso zokuphuma kwelizwe lakhe kumanyano we-European Union. Kulabantu asebehlaselwe ngomkhuhlane wokuvimbana kanye lomkhuhlane wesihlabo inyumoniya kobulawayo ngenxa yomqando. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Abantwana abancane lasebeluphele bayakhwehlela njalo babulawa izihlabo ezilethwe ngumqando walonyaka ozengolaka. Unkosikazi Nothabo Nyathi omunye wabazali ozame ukusa abantwana esibhedlela kobulawayo uthi emaklinika abancedi ngalutho, babalayela ukuthi basebenzise imithi yangekhaya enjengamalemoni.
Umqando lowu esiphathi kwawo lapha kobulawayo yibakithi uthi abantwana begula kakhulu amaflu bayakhwehlela ebusuku. Bawuhamba lapha ekliniki bayawutshela ama-home remedy asazi ukuthi ukuthi amalemoni azabenza basileni, ngoba umqando lowu abantwana bahlatshiwe lapha ezihlabo bayakhwehlela kakhulu balamaflu lapha kokuphela.
Omunye wabantwana besikolo uzandile Chuma uthi njengabantwana besikolo bathwala nzima ukuvuka ebusuku bebala belungiselela imihloliso loba ukubamba ipenseli.
Umqando wona oserious okungayenziyo kwaze uvuka kwakhona lapha ekuseni usubuya esikolo. Even lokubhale, this day is writing exams, so uma useyahlala eklasini ubhala i-exam and izandla zebe zifrizile.
Abantwana abahlala ezitaladeni labo bahlaselwe kakubi yilumqando, kutsho uNompumelelo Dube osebenza labaswele indawo zokuhlala kanye lentandane. Inhlanganiso ezikhangela abaphila ezitaladeni bezizama ukuphathisa ngempahla kanye lokudla okokuthi bazivikele ikakhulu ngenxa yokuthi baswele indawo yokuhlala evikelekileyo.
I've had cases of abantwana bebuya begula, abanye befile ukuthi bazibuyele ngapha, but sokubuya ama-colleague abangani babo bezoreport ukuthi uzibani uyagula, uzibani uyamqando. And we have referred abanye to ezibhedlela and abanye bebesiba assista ngempahla ngamajesi ezikhudumalayo wenzeka ukuthi bavikele umqando. Kanti ukuthi uyaye besesehluleka lokuthi ahambe abuye ngapha to come and get maybe ukudla or things like that, because of where we godola engila maybe proper clothing ukuvikela umqando.
Udokotela Derek Matsika ongomunye wabodokotela kobulawayo usipha umbono ngokwenzakala ikakhulu nxa kuthe kwaba lenguquko esimeni somkhathi okunjengalumqando ohlasele idolobho leli kusukela evikini ephelileyo.
Uyanduke ukuba lama problems amaningi esikhathini eziningi esijala ukubona ukuthi abantu bathwala nzima ngenxa yokuthi imizimba yabo iyabe iyehluleka esikuza sithi ngesikhiwa uku-adjusta kumbe ukujwayela umqando ngenxa yokuthi umzimba yakho sojala uhlala endaweni esigudumalayo ungaqandelwa. Esikhathini eziningi siyanduka ubona ukuthi abantu abajala ukuthwala kanzima kakhulu ngabantwana labakhulileyo, ngoba esikhathini eziningi abahlupha labantwana uhlupha ababalayo ukuthi imizimba yabo ayisaqinanga ingani ibuthakathaka. So ngaba lomqando ngoba ngaba lento efuza ukuthi imizimba ingane yajayele iyathatha isikhathi ukuthi ijayele nikhona phana ukuthatheni isingande khona ukuba le mkhuhlane. Esijala ukubona kakhulu ukuthi nxa usuke emqandi ekutshiseni usuye emqandeni siyandikubona into enjengaboflu. Iflu yangikhona ingabe indlela ezijiyeneyo, ingabe yiflu yamakhala yokukhwehlela amaphapho ngoba ibe yiflu yesisu ukuthi abantwana babehlanza mbukuhuda.
Udokotela Matsika uqhubeke ethi abantu kumele bahlale endaweni ezikhudumalayo bengavumeli ukungenwa ngumqando. Ebantwaneni abancane imizimba ithatha isikhathi ukuthi ize ijayele umumo, lapho yikho abahlaselwa khona imikhuhlane. ikakhulu nxa ukugula lokhu kungelatshwanga ngesikhathi. Imizimba ilendlela enza ngayo ukuthi igazi lingahambi ezandleni lemazwaneni liqonde ezithweni zangaphakathi, okungagcina kubangela ukuthi iminwe kumbe amazwane agcine esifa, kwamanye amazwe kuze kuqunywe. Abanemikhuhlane ehlasela ukuphefumula enjenge-asthma labo basengozini ngenxa yomqando. Ijwabu lalo lihlaselwa ukudabuka okugcina kusiba buhlungu ngenxa yalomqando. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, athi banelembila sithutha amaqembu omdlalo wenguqu akobulawayo ekuphendukeni kwemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League kungena nje kuhlandla lesibili lwalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lechikeni nilo lodwa elenelise ukuthola umhlomelo owodwa kuphela phakathi kwamaqembu akobulawayo adlala kusigaba sePremier Soccer League, kusithi amanye wonke asele ebhethe izibuya ekuphendukeni kwemidlalo ngemva kokuba kuke kwaba lekhefu lamaviki amabili. Abafana bechikeni labo basile ngesikhala senaliti njengoba belinganise umdlalo susiyafika komlindo yacina. Emdlalweni wabo leqembu leDynamos wona uphele ezingitshikilo bhanqa 1-1 ngesonto esikodlweni yeHarare. Ngosuku olufanayo iqembu leHighlanders litshaywe nge-1 kanyange leBlack Rhinos esikodlweni. Njalo limpumela itsho ukuba iqembu leBhozo selitshaywe imidlalo ilandelana yaba mithathu, njalo linqotshwa ngempumela efanayo ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leBulawayo Chiefs kanye leFC Platinum ungakayiwa kukhefu. LeChiefs lalo litshaywe nge-1 kanyange leYada lidlala lingekhaya eluveve, kwathi leBulawayo City lalo lidliwe ngempumela efanayo lapho litshaywe ngeleChapungu emdlalweni odlalelwe eNkabazwe. Ekhuluma lintatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo womqeqetshi weqembu leChiefs uGasly Chibuka uveze ukuba isimo sibucayi kuqembu lakhe lilakho kulahlekelwa ngabadlali abambalwa besiya kwamanye amaqembu.
Very true. We several of our players have been approached and we've not been approached by several teams. So basically,
kuliqiniso sibili abadlali bethu abaningi sebelandwe ngamaqembu amaningi abafunayo. Asuze sivalele abafana abafuna ukuthi behambe. Yebo kuzaba nzima ukubana siyenelise ukuqhubekela phambili sidlala kuhle, kodwa thina asilawo amandla ikakhulu esikhwameni sethu esokubana siyenelise ukuthi sithenge abadlali abangazani ngabezinga laphezulu, kodwa sizazama ngamandla ethu ukudinga bonaba abalesifiso sokudlala abamaqembu aphansi ukuthi bebuye bezosincedisa ukuthi sidlale siphuthe isizini.
Kusenjalo amaqembu ahlezi phezu kwengalane aqhubekile emkhankasweni nawo ukuphakamisa isicoco salonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League, njengoba ihlezi esiqongweni sengalane leFC Platinum litshaywe nge-2-1 ngeleZPC Caraiba, kuthi elengezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyange leHerentals. Iqembu lengezi Platinum selitshaywe emidlalweni emine ilandelana, njalo lingaqhubeka lingadlali kuhle lingagcina lihwithwa ngeleTriangle eselihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngama-32 ngemva kokubhaxa ubulayeli kwenze eLeJapane Mine nge-5 kanyanga ngesonto. Iqembu lengezi lona lile miklomelo ngama-33 lathobangunambili, kuthi eleFC Platinum lona lile miklomelo ngama-44. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo City lithelele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka phansi lile miklomelo elitshumi lane ngemva kokunqotshwa kwalo ngeleChapungu okuyilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi, njalo lile miklomelo elitshumi lesithupha. Endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leJapane Mine lona lile miklomelo elitshumi lane, kuthi elijeke amanye engalaneni ngeleMutare City lona lile miklomelo elitshumi lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF selicunule abantu abanengi ngokubathumela imbiko yalo yokukhankasela ukhetho kubomakhalekhukhwini kungela kuvumelana. Ibandla leNational Patriotic Front lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngamalunga eZANU-PF eHurungwe East ngolwesihlanu. Abekomishini yezokhetho bathi sebengeze indawo zokuvotela ngokuziqamuqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuthi kulabantu abanengi kuma-polling stations achiyeneyo. Kwanele okwalamhlanje mthwakazo livalelisayo unguntungameli Nkomo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.